iningi labakhulumeli eStudio 7 phezulu kwempilo kamuyi uDr. Dumiso Dabengwa bavumelene ukuthi kade eyindoda emqotho wayezinikele ukulwela iZimbabwe ekhululekileyo engela bandlululo. Umnumzana Sifa Sithuma, umgcinisihlalo wenhlanganiso ebona ukulondolozwa kwamasiko esintu eyesibanye Cultural Society, uthi njengabantu besintwini bengaphandle kwelizwe badabukile kakhulu ngokutshona kukaDabengwa.
Ay, lathi njengabantwana bakobulawayo beZimbabwe sizosilahlekelwe. Ubaba ngumuntu I think obehlonishwa kakhulu hatshi kuphela esigabeni esisemathebeleleni but elizweni lonke ngokubanzi babo. So njengenhlanganiso yeSpanye sithi our sincere condolences to Imuli yakobaba uDabengwa nomama uMakhumalo.
Umnumzana Sten Ncube wayelilunga lezaphu ngemva kukazibuse uthi uDabengwa watshengisa ukuba inkokheli engathandabuzwa ngesikhathi sempi langemuva kwayo.
Ubaba uDabengwa watshengisela ukuba umkhokheli ohlonitshwayo ngesikhathi sempi langemva kukazibuse. Noma wahlukunyezwa ngaphansi kombuso kaMgabe, kazange akhohlwe ukuthi yena umelele kwaze kwafika isikhathi sokuthi adlule emhlabeni.
Omunye osakhulayo osebenza eHabron, uNkululeko Ndlovu, uthi sekuyisikhathi sokuthi kuphume abanye abazafana loDabengwa, ikakhulu ekukhulumeleni abantu abakuluhlu lwemaNdebeleni.
Kube yindoda emadodeni, sifunde okuningi. Okuqakathekileyo khathesi ukuthi kuphume abanye phakathi kwethu abafana lobaba uDabengwa, beqhubeke ngalokhu akade ekumela.
uDabengwa ubhubhele kwele Kenya ngolwesine lweviki edluleyo esendleleni evela kwelatshwa kwele India. Uhulumende umnike inhlonipho yeqhawe lesizwe lokuba yi-national hero, kodwa kasuke angcwatshwe emathuneni e-National Heroes eHarare ezabekwa emzini wakhe lapho adabuka khona emaphandleni entaba zinduna. Ngingomathi Ngwenya, oyindaba zeStudio 7, ngiseHabron kwele Botswana.